into yentengo le izisa ubuhlungu. Izakhamizi ziphatheke nzima, ziphatheka nzima kakhulu. Uyakwazi ukuthi khathesi khathesi nje ukuzinto lokho kungakaqalisi, izinto ebeziphansi sezisesabisa. And okuzisa ubuhlungu, thina abantu silokudla kwethu esingathi esithile emsebenzithi yide esizicommoditanithi, okwazakalayo ukuthi abantu badla lokhu badla lokhu, kodwa khathesi akusathengeki vele. Baphatheke kuba abantu okunjengokuthi abanye sebesibazintandane belabazali. Nxa ngitsho njalo, abantu sebekhangele babona ukuthi ngeqiniso ilizwe lelo ngani vele kaliselabo buze ngobukhokheli.
Yiziphi kakhulu impahla abantu abazidingayo esingathi intengo yazo ikhuphukile?
Kahle ngiqale ngempuphu. Ngikhulume seduze lakho sibili lalamhlanje ngabakikho ngikhangela nje emavinkelini ethu. Impuphu ngithi ngikhulume nge-50 kg nxa kade kule muli okuyithengela i-50 kg ngenyanga. Ithe iqala ukuphakama ngasasukeli phansi yavaleka yafika kuma-73, isuka lapho 105. Khathesi sikhwele futhi sedlula lapho. Ngitshela-ke right ukuthi into enjengempuphu thina emalokithini abantu ongeze wenza ungazange ube le mpuphu endlini yakho, sibuye enseni encane njengethukela. Ke ngikutshela ukuthi ithukela yona liyanokuthi kungabaleyo le $2 ke siyithenga ngama-$1 something bekutshisa. Namhla sokumele ube le $30 or more kuthiyana ngamavinkili. Sisuke lapho siye kurayisi. I-2 kg yerayisi awusakhulumi ngayo ungazange ube le mali efika ama-30 kumbe 32. Pho abantu kubaphathe njani? Ngeqiniso abantu bahlukumezekile ngutshele.
Siyananzelela lokuthi abaningi bavele abasebenzi, abanye le mali leyo abayiholi. Liyalizibone yini inhlelo eziphathisa laba abanye abaswelayo?
Okuke kwenzakala ikakhulu kulibe icele ngikilo, kule hlelo lukahulumende elokuthi abantu beholise umumbu, lanxa uhlelo lolu lungahambi kuhle luhlukumeza abanye abantu, yikho kuphela okuyinto bekusenzakala kubizwa ngokuthi yindlala, yi-drought. Lakho futhi kade singikhuluma kanje yona linyanga kakubonakalanga kakukho, inyanga edlulileyo kakukho. Phezulu kwakho khonokho futhi asithi kubuyile, sethu umbango osukhona sokulabantu asebeqakathekile kikho. Bethi bengaqondana lo muntu abambonayo ukuthi akazi abantu abangaziyo. Futhi khona khonokho kahle ngingakubeka injalo, vele ivangeli labo bese besithi lokhu yiphathi yethu ithe sikwenzayo, bayizuza nzima intona leyo. Abanye namhla kukhona bayathola, abanye kabatholi. Ngaphandle kwalokho kakukho okunye engakuthinta ngotsheletwa nokuthi kungaba kulani okunye okuba losizo ebantwini.